Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi umthokozisi ecine ebulawa?
Umthokozisi okwambangela ukuthi ecine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke, ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akula ofuna ukuveza ukuthi khona umthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngani wakho nguyobe wazovuka, ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngani wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye sebesiya into ekhona ngalo. And then it was happy after 30 minutes to ahead lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngani wakhe lo wakwenzayo ethunyiwe sombe umngani wayembizela ukuthi bezinyathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likaveli ngoba idaba lonke loku lisemapholiseni.
Ye, kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisika zisanda khona ngapho esizinda, selike lakuzwa yini?
Yebo, lokho sengakuzwa ekuthini, ngoba bengale i-sports bar evuliweyo kungakenzakali lokhu. Amaviki ambalwa avulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho, bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani. Lani nomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti nina indawo le yathiwa yavulwa libona esizinda kenye ibha ekuhambekana nayeni ko-Richard ngani kuhlala kubulawa, ulivumeleni ukuthi ivuke emphakathini lapho? Ngoba eqinisweni lonke lani nomunye wakhona bavala ngoku-2 AM to 3 AM iredio yabo ilokhu igongoda ngihlalapha two blocks away from emakhosi, kodwa iredio yabo ilokhu izwakala ifika kini ize ngizibuze ngithi kanti manje labo abahlala duze lasemakhosi lapho kusuke kube njani? Iyabaphazamisa kakhulu ngoba mhlawumbe umuntu iyabe kulokunye akwenzayo okungadingi i-noise pollution. So angazi eqinisweni lonke, ngoba even on the day lapho sesihamba thina sithi khona siyoklina lapho igazi elichithekele khona njengomjibi, sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalele ukuthi khona indawo le mayizalwe mayizalwe mayizalwe. Ngalolo suku ayizange ivulwe, kodwa namhlanje ivuliwe.